Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 17 Nhlolanja 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi umkhakha we COVID-19 ololaka oqhamuke kwele South Africa yiwo osuhlasele isilinganiso sabantu abangamachumi ayisithupha lanye ekhulwini 61% eZimbabwe.
Akusimangalisi lakancane esikhala ngakho ukuthi befanele ukuthi ngabe wakhuluma vele kusese lesikhathi.
Ugatsha lwezempila kahle luthi inani lababulawa ligciwane le-coronavirus lokhu lisehla. Izolo khona bane nje kuphela babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19.
Uhambelana ngemithetho ukuthi khona ngomthetho uphela sebefakile. Ukwenzela ukuthi khona sisekwazi ukuthi khona into leyo esiyenzayo kayisoze ifake abantu engozini.
Intengo yempahla ezitolo isikhuphuka ngesiqubu njalo ngemva kokuma ndawonye ngenyanga ezedluleyo.
Lokhu sekusethusile kakhulu thina abantu beZimbabwe, njalo angikwazi ukuthi kumbe ikwehluleka kumbe ukwenzani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi umkhakha we-COVID-19 oqhamuke kwele South Africa kunyanga isanda kwedlula yiwo osuhlasele isilinganiso sabantu abangamachumi ayisithupha lanye ekhulwini 61% eZimbabwe. Lokhu kwaziswe ngumphathintambo obona ngokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mtswangwa izolo. Umkhakha lo usabalala ngolaka wedlula oqale ukufika elizweni. Umtswangwa uthi lokhu yikho okwenze umongameli Emmerson Mnangagwa wangavuli imingcele yelizwe egoqela oweBeitbridge lanxa ele South Africa selivule kucele lawo. Ukuhlaziya lolu daba ngutungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso elimukisa uZulu ngegciwane le-coronavirus e-Citizens COVID-19 Monitor, umnumzana Efidlela Ncube.
Yinto ebicatshangelwa kakhulu zengcwethi laye uZulu jikelele ukuthi ukugula lokho isifo lesi sese-South Africa i-variant kumbe ngathi uhlobo lwe-COVID-19 olumemetheka kakhulu oluse South Africa ukuthi ngabe seluchaphele ngapha ngakwele Zimbabwe. Ngakho ke ukuthi uhulumende athi sekunjalo akusimangalisi lakancane esikhala ngakho ukuthi befanele ukuthi ngabe wakhuluma vele kusese lesikhathi. Abantu bebebuza njalo nje ukuthi kanti welapha luphi uhlobo lwakhona, yiluphi esizivikela kilo singatshelwanga ukuthi yiluphi. Ngakho ke lokho kakusimangalisi akukhulumileyo. Indlela elula yokuthi abantu bazivikele yikubapha ulwazi hayi ukuthi ulufihle.
Njengoba igciwane la kwele South Africa leli seligcwele eZimbabwe, singathi umongameli Mnangagwa wenze kuhle yini ngokungavuli imingcele yelizwe ikakhulu weBeitbridge?
Ukuvalwa kweborder akutsho ukuthi igciwane ngeke lingene lifinyelele kwelaseZimbabwe, ngokuba vele lingenile ivaliwe iborder lagcwala yonke indawo. Ngakho kukuyivala ikuchitha isikhathi, kumele ivulwe le border, kumele ikakhulu yona iBeitbridge, ngokuba kulapho okulokudla khona, kulapho kuvela khona ukudla kwabantu kakhulu abamabhizinisi abancane. Kumele ezomnotho ziqine, abantu bangavaleleka eZimbabwe bengela kudla bazaphila njani? Kuzadilika yonke into, abantu vele bayachapha laleli gciwane emanzini, kuyavuza vele ibhoda yethu. Ngakho kuvala sikho kuhlakanipha, kudinge ukuthi abantu bafundiswe, bacetshiswe, baziphathe ngendlela efaneleyo ukuze bavikeleke. Ibhoda yona ngokwayo ukuyivala, ungazuyivalele kwaphakade, akulalutho engaluvimbela. Kuyavuza kwezinye indawo, lingenile vele igciwane njengoba sibonile, lingena ligcwala yonke indawo lanxa ibhodi bivaliwe.
Uhulumende uthi uzaqala ukuhlaba abantu ngolwesine kuleviki, kuyini ongakukhuthaza?
Singakukhuthaza ukuthi abantu kabamukele ukuhlatshwa bonke jikelele abantu asamukeleni ukuhlatshwa umjovo lo ingathi ijekiseni le iyabifana lalezi ezinye esike sazithola njengoba sesingaka nje sidlule ekuhlatshweni obcg abendingindi okwalokhu lalokhiyana opolio konke lokho kuyindlela yokuvikela kanti ke uhulumende into eqakathekileyo ukuthi angabandlulula abantu alandele umthetho njengobunjalo angaqali ukuthi ahlabe abantu zanpf athiye abantu abanye ngaphandle ahlabe wonke umuntu ngendlela edingakala aqale ngalabathe uzaqala ngabo kulandele njengalokhu isayensi sisho hhayi ukuthi acine elandele okwepolitiki sebehlabane emahhofisini bebodwa singaboni sebehlabane emahhofisini ezanu singaboni kakwenziwe konke kusegcekeni isizwe siphile.
Umnumzana Evidlela Ncube ngowenhlanganiso ye-Citizens COVID-19 Monitor ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lokhu sikudaba legciwane le-coronavirus ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi igciwane le-coronavirus lihlasele abantu abafika phose ikhulu 93 izolo labulala abane kuphela. Lokhu sokukhuphule inani lasebehlaselwe yileli gciwane selokhu laqhamuka nyakenye layafika kunkulungwane ezedlula ezintathu 3,500 labulala 1,400. Kusenjalo umphathintambo obona ngezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga utshele idalela ephalamende izolo ukuthi uhulumende uza kwamukela amajekiseni awukuvikela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ngemva kwamaviki amabili sikhathi sonke ukwenzela ukuthi uhlelo lokuhlatshwa kwabantu abafika izigidi ezilichumi luqhubeke ngemfanelo. Uthe abezempilakahle ukuyibo abahlatshwa kuqala abasoze bebanjwe ngamandla ukwenza lokhu ngakho bazazikhethela ukuthi bayafuna na umuthi lo kumbe hatshi. Ungezelele wathi imithi evela kwele China ikunkampani ye Natfarm eHarare lapho ezagcinwa endaweni eqandelelayo elesikhudumezi esiyi 2.8 degrees Celsius ingakasetshenziswa. Ukuze sizwe ukunenge ngalolu daba lembuzo ebuzwe ngamalunga edalela parliamente izolo sixoxe lomnumzana Peter Moyo omela iSouthern kuleli dale.
Sikhona nje namhlanje ku-parliament lapha u-vice president umnumzana Chiwenga onguye uminista we-health ubekhuluma ngenyathelo eselithethwe nguhulumende ekuthini khona abantu ayelatshwe. So ukhulume lokhu ngemva kokuba umnumzana Biti ebuzile uhambelana ngemithetho ukuthi khona ngomthetho ubheke sebefakile ukwenzela ukuthi khona sisekwazi ukuthi khona into leyo esiyenzayo kayisoze ifake abantu engozini. Njalo ibhajethi yangkhona ibiselungisiwe yini njengoba kuthiwa khona eyinye imithi yangkhona ithengiwe. So ubuyile umnumzana Chiwenga lapha echasisa inyathelo asebelithethe ngokuthi bazayela abantu njani. Wawuqala ubekhuluma ngendaba yokuthi khona sokukhona umthetho oku-Medical Controls Act mayelana ngaleyi imithi esebesiyisebenzisa. So abantu abeChina sebedonethile nje banika abantu mahhala imithi efika kuma-200,000 vaccine. So bazawela ukhulume wathi khona sizathenga futhi eyinye imithi i-UK nayizabe sipha nabo-Russia ngane bazasipha njalo abantu bazayelatshwa in phases phase 1 phase 2 phase 3 kusiya njalo. Qabisa abantu ababona ukuthi 300,000 bebonti khona bazanika ama-local authorities ukuthi banika abantu ezibhedlela khonapho akufoswa umuntu kodwa ama-front line workers bonke kuyakufuze unathe lo muthi. Yikho akukhulumayo la.
Njengamalunga edalela ephalamende likwamukele njani lokho? Kube le mbuzo yini emninginingi njengoba abanye benganabasuthiseki ngokuthi uhlelo lolu luqhutshwa ngemfanelo?
Imbuzo ikhona eminingi yeminyade imiphendula lapha engibuzwa njengabantu abathetheneyo njengobabazisi kuvithwane enye imbuzo akaphenduli nathi ebesibuza. Abantu abaningi lapha intwaba eyesabayo ngentwazi ngazisiyo lezi bathi hale imithi leyi akunathi uhulumende lamaprezidenti kaqale sibona ukuthi uyanatha ngoba lizasibulala ale imithi. So abantu bayabe lokho besaba. So ama-MPs labo bayabuza ukuthi khona njengoba imithi leyi selike nayihlola yini ukuthi khona kona imithi le ilungile ayina after effect yina zalimaza abantu yikho enye imibuzo emoya imibuzo esiyibuzayo lokuthi ngabe ukuthi kona uhulumende usethiwe le imithi uyabenika abantu abanjani yile imibuzo ebuyileyo la kodwa hayi ubephendula nje kuhle laye ebonisa abantu ukuthi kona kumi kanje kanje.
Lo ngumnumzana Peter Moyo omela iSouth Africa edalele iParliamente ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 ecingweni eseHarare. Ezitolo isiqalisile ukuqansa njalo ngemva kokuma ndawonye okwenyanga ezithile. Uhulumende uthi intengo ibingasakhweli ngoba wasungula umkambo wemali owabangela ukuthi imali yaphetheya ingathengiswa emkambo wensitha. Lokhu kwasekubangela ukungaqansi kwentengo. Kodwa kusukela kumaviki amabili adluleyo intengo ezitolo ikhanya isikhwela mahlayana. Kesizwe imbono yesakhamuzi sakobulawayo umnumzana Raymond Phiri ohlala esizinda.
Lokhu sokusethusile kakhulu thina abantu bezimbabwe njalo angikwazi ukuthi kumbe ikwehluleka kumbe ukwenzani ngoba indlela ekhwela ngayo ama prices yesethusa ungakhangelisisa imiholo yethu thina ayisahambelani lento engelo yama-commodities yena la khona ama-basics ama-cooking oil ozinkwala asisabakwanisi ngoba sekukhwelile kakhulu kodwa i-government izithulele.
Lokhu kugcizelelwe ngusomabhizimisi wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu othi intengo.
Mnumzana ungasela ukuthi intengo ezitolo ihamba njani? Sizwa kuthiwa isikhuphuka.
Ekhanya ikhuphuka ngeyokudla.
Intengo yempahla ezitolo ikhuphukile ikakhulu ke igrocery okudliwayo. Kukhanya ke ikhwezwe ukuthi ke idola leZimbabwe lingabe liwile liqathaniswa ke ledola leMelika ngoba isitolo esikhulu ke sihulisela kobulawa engene ekusekuseni. Bathe bona ke idola leMelika ngalinye lilingana ke le 116 Zimbabwe dollar. Lanxa nje Reserve Bank lokhu isithi idola linye leMelika lilingana le 83 Zimbabwe dollar. Okusho ukuthi ke ukwehla ke kwamandla kwedola la kuleli yikho sokubangele ukuthi ke intengo yempahla ke ikhwele ngoba ke hayi okudliwayo cooking oil othukela lokunye ukuthile intengo yakho iqansile kakhulu.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi osomabhizimusi yibo abayizihwaba befuna ukubamba ukulendima osekubangele ukuqansa kwentengo ezitolo.
Ngeviki edluleyo saxoxa ngokuthi imali yangaphandle isichiphile emsikeni ngakho kumele lezinto zichiphe ezitolo kodwa ngokukhwezwa kwamafutha emota ukuhlukuluzwa okwenziwa laba abaletha impahla lokudla eborder eBeitbridge akungethuthi ukuthi izinto sezikhwela kanti vele siyazi osobusiness bethu abeZimbabwe laba vele ngokwabo bavele bayizihwaba so akumangalisi ukuthi amafutha ekhwela nje labo bahle bazuze ithuba lokukhweza izinto lokudla ezitolo.
UPhiri uthi kukhanya abaphethe intambo zombuso sebehlulekile ukubusa okuqotho
ozesa laba abakhwela almost every week amanzi izindlu zikwelile endi wesethu sasibili lokhu ayi nxa ukuthi sebehlulekile ayi kabavume nje ukuthi hayi thina sesihlulekile kodwa lani liyakwazi ukuthi khona uhulumende lo uhulumende wekani lo ofuna ukuthi khawulise abantu sokubuyela back to khonokwana wakukhona khonokwana wakudala ukuthi khona umuntu usemele ethwale mzima hasesithwele mzima sibi.
Ilunga lekomidi yebhanga lesizwe elireserve bank umnumzana Eddie Cross uthi kukhanya ukukhwela kwentengo ezitolo kubangelwa yibuhwaba njalo kuyakhathaza ngoba kungahambelani lenhlelo zikahulumende.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma a Voice of America at the Washington DC.
Okwamanje isikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi kulabo tshekisha abathathu abafileyo ngemva kokuba umgodi kade besemba khona igolide ugcwale amanzi bagalula ePingo Mine eMondorongezi. Leli phephandaba lithi lavembi laba abazakali ukuthi bangaki ngoba kucatshangelwa ukuthi bengabe bekhona abanye abane abagalulileyo. Iphephandaba leChronicle lithi umhlabeleli uSoul Musaka obedume ngelokuthi Soldier Love kasekho. USoldier Love obeneminyaka engamachumi amathathu lanye 31 ububhele esibhedlela sembuya Dockers eHarare. Okuningi ngokubhubha kwakhe bekungakaziswa. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Bantu baka Studio 7 nengikhuluma ngokhuphe ngibuye Homestead.
Yeah,
hayi sayibona nje indaba esibiswe ngumnankagu ye-lockdown hape futhi. Hayi khona kulungile but akulunganga ngoba kakwanisi ukunika abantu ukudla. Kanika abantu ukudla ukuze abavalele abantu laba baze bathole ukudla. Sesizwile sibili indaba yamanje ekuseni sikhona. Kodwa abantu bayaphikisana lokhu esiphikisana nje lathi semazweni ukuthi ngubani ozaqala ukuhlatshwa injekiseni. Lami ngithi ngubani ozaqala ukuhlatshwa injekiseni. Lalona la uthi sizabona ukuthi ngubani ozaqatha ukuhlaba injekiseni. Ya, yikho esikubonayo futhi ngilo mbuzo lokho engisawubuza angiwutholi impendulo abamphendula. Ukuthi ungatest uthola le corona yahlatshwa or kumbeni uyahlatshwa uvikele ukuthi corona ingakungeni. Yikho lapha zange ngaphendulwa ukuthi odokotela zange bamphendule kuso. So lokho ngikhona apho ukuthi ngilo mbuzo wami nalothi ngiphendule angazi kumbe bazamphendula nini odokotela.
Yebo, yebo, TG7 linjani madoda. Hayi mina mfuna ukukhuluma labantu bakamthwakazi ukuthi kati bantu besintwini ukuthi lizikhokhele lehlulwa kwini lifuna ukukhokhelwa ngabantu lengalabo uhlobo lawo. Zenzeleni into yenu bantu bakithi lani libe ngabantu. Kati manje liyifunelani devolution. Nxa kuyukuthi lifuna ukukhokhelwa ngabantu bempumalanga lina ligcine lisithi sifuna i-devolution of power. Liyayenzani lina lifuna ukuthi libuswe ngabanye abantu? Ngabe kuthiwa lifuna ukuzibusa besiza izwisisa into yenu yokuthi lifuna i-devolution of power besiya kuthi hayi abantu bakamthokaziseke sukumile bama. Njengoba liyabe lokhu elifuna kutshona ukuthi chamisa alikwazi ukuthi kutshona. Kodwa ke isintu liyasazi liyawazi zilamabizwe esintwini. Landelani kumbi ibhithu likaZulu kumbi izaphu loba enye nje iphathele ingayenza lina abantu besintwini. Khanyelani oncube oncube baye lokhuze le MDCN yakhe wagcine seginywe futhi nguchamisa. Lifuna ukwenzani kati bantu besintwini? Lithandelani kati ukukhokhelwa lana ke likhokhele ke libe ngamadoda. Lifuna ukube likhokhelwa katestita sifuna ukubuswa ngumfazi asifuna ukubuswa ngumfazi. Ukhuphe kafuna ukukhokhelwa ngumuntu ongelabo uhlobo layo uright okwedlula lini ziwula. Lifuna ukukhokhelwa ngamanye amadoda. Indaba lingazikhokheli lani ke libe ngamadoda njengamanye amadoda empumalanga. Lifuna ukuhlala likhokhelwa nje umuntu okhulumayo lenguncubo seHarare ePoesi. Mfuna ukuthi lani ke vuke libe ngamadoda mani vusani sukumisani imsila. Uyazi nje ngahlala umsila iphansi so ilunywa ngezinye izinja ngokuthi yabili igwala. Ake liphakamise umsila lani libe ngabantu. Awu bantu besintwini liyayangisa mani ngento yokukhokhelwa.
Ngibingelele ku Studio 7 basakazi bami abahle. Ngiyathemba ukuthi inkosi sanigcinile nonke ezarachisa uTungameli Ngomo lonke obathabile masuku. Ngalibala mpela ngaze liyophumila Umbuzo wami nginawo basakazi bamabahle ukuthi kanti eZimbabwe kungani diaspora vote ingabi khona, ngubani onqabayo ukuthi diaspora vote bekhona? Umbuzo wami nje okwanamhlanje ngubhekise lapho basakazi bami, mhlawumbe phendule nalo ugawule lo lo baba lo abathi ngugawule lo, uzenza ngcono, ngithi uzenza ngcono lo baba lo. So indlela esihlupheka ngakhona philo kwamanye amazwe sibizwa ngamagama, hayi kunzima, kubuhlungu, kunzima, kubuhlungu. Siyababona South Africa bala ama-diaspora vote, izizalwane zala e-South Africa uma ngabe mhlawumbe kuvoto ziyarejista kulawo mazwe zivote ama-vote account khona ngale beletha ama-results. Kanti kungani eZimbabwe, ngubani oyalayo ukuthi i-diaspora vote ibekhona, ngoba siyidinga thina singabantwana baseZimbabwe. Ngiyabonga basakazi bami, ngiyabonga kakhulu, inkosi nenzeleka.
Amachono basakazi be-Studio 7, la wonke uZulu olalela umsakazo we-Studio 7 lapha, likhuluma lo reason wadenga u-H yena odabuka esigabeni saseGungwe eGwanda. Ngithanda ukubana ke ngihalalisele lesi Studio 7. Siyenza uyazi inhliziyo yami yizwe idlala lephapha impela, ngokuba lapha kukhulunywa umusa, lapha kukhulunywa into ezimnandi, ngoba wonke amabandla ezombangazwe alethuba lokuthi akhulume lokhu abakufunayo phakathi nakomsakazo. Kwenza ukuthi abantwana beZimbabwe babambane. Nxa ufuna ukuzwa inews sibili, lalela ku-Studio 7 uzezwa sibili isiqiniseko sezindaba. Ngiyacabanga ukuthi mina sekulabadoda vele ngisengiwazi ukuthi lawa ngaye badlaleli, lawa ngaye badlaleli, njalo nxa bekhona bayamela and ukukhetha intshantshu kuma political parties wonke nje. Akuphonga ukubuya nje amadoda anyanyana, hayi kubuya amadoda sibili bezomela sibili bedefend amaparties abo. Uyazuhlekelela ukuthi ya lapha kuqhatshiwe la. So ngithi mina hayi aluba iyaphambili futhi sike sidinge abantu labo kuthiwa ngama MPs, sibadinge sibili, libaguduze lapha abakhona bazokhuluma, batsho ukuthi bona ezigabeni zabo kuma-constituents abo kuyini abakwenzayo. Batsho sibili betshele umphakathi wonke, labantu bakwanise ukuthi babatshele ukuthi a-a wena muntu wena uthi uyasimela kodwa lokho lalokho lalokho lokho esakutshelayo kula nto ehamba. Ngithemba leyo lingayenza intuthuko izaba khona. Siyabonga kakhulu sihlobo esithandekayo, anganike lingahlala linjalo lithuthukise-ke ilizwe lethu ngokusakaza. Anganike lo msakazo we-ZBC ungafunda okukhulu i-method ye-journalism etshaywa lapho, a-a lezi ikuzinga eliphezulu kakhulu. Siyabonga.
La ube kungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, idale le-House likhangelelwe ukuhlaziya udaba lwemali yokuphathisa isizwe ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Le mali ethiwa yi-stimulus ingamadola afika phose amatrillioni amabili, $1.9 trillion. Imali le igoqela ezaphiwa imuli ngayinye ngayinye amadola angunkulungwane eyodwa lamakhulu amane, $1,400. Kodwa abebandla lama-Republicans bathi bafuna imali le ephiwa izimuli yehliswe kancane. Lokhu kwenzakala owayengumongameli umnumzana Donald Trump elokhu ethiwa ulamandla ebandleni lama-Republicans lanxa wathoniswa ngumthetho we-impeachment. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson.
Ukungaphasha kamnumzana uTrump ngibona ngathi kuyimpumela engibona ngathi singathi ngesilungu phecelezi i-fair, ngoba angiboni kuliqiniso ukuthi umnumzana uTrump nguyena owabiza abantu abuya bezokwenza ubudlangudlangu. Abantu bazenzela nje, ngakho ngeke sethese umuntu oyedwa ngezenzo zabantu abaningi kanjeyana ngoba bemlandele, kakutho ukuthi izenzo zabo sokufanele kugconwe yena.
Abanye bathi inyathelo elithethwe lidale le-Senate leli liza pa isifundo kunkokheli ukubana ingenzi okwenziwa ngumongameli Trump. Ubona ngani kusebenzile yini lokho?
Ukubona kwami, ngibona ukuthi mina akusebenzanga ngisho, ngoba abantu laba abezikhundleni eziphezulu noma benamacala kusobala ukuthi umuntu kenzanga kahle isikhathi esiningi kuba lezi zathu abeza nazo ezigcina zenze abantu laba nje bagcine bengajeziswanga ngezenzo zabo ngakho ngibona ngathi yebo bazabe bethusela khona kubonakala ngathi kukhona into abayenzayo kodwa ngibona ngathi laba bantu abayiziphatha manje esikhathini esiningi bahlala bephunyukile.
Lo ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseOhio. Man Levi ingoma ethi Jesus Selassie I esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi umkhakha we-COVID-19 ololaka yiwo osubulele abantu abaningi eZimbabwe. ugatsha lwezempila kahle luthi inani lababulawa ligciwane le-coronavirus lokhu lisehla. Izolo khona bane nje kuphela ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula namhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.